banengi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola lemelika kuzakwenza umnotho ubhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola lemelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza. Ukuxotsha amadokotela, ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki, khona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli. Ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kule nto ezaguquka, akula nto engiyibona ezatshintsha.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nomathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe khathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni, ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa unje, bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje ukukhwehlela, ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi, kodwa ngilethe $4, ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawaholi. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzawa lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000 to $6,000. Kambe shuya uyayithatha ngaphi imali njengayenaleyo engako?
Kodwa umnumzana Munathe Mduza oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emela leli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakameyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle, kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi, kodwa sisiya phambili, sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebafayile under i-transitional stabilizing program efakwe nguminister of finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufanane lo mnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho esikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudetermine-wayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi, imali le abathi i-bond note ngani iwa nsuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcweti kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhithwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019, ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu, ikakhulu uhulumende welizwe, ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenelisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala iswelakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi kuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola emelika. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngu-Gibson Bebe.